think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic akukaze kwenzakali abakwenzayo lokho ukuthi sibe lama athletes angu 2 be compete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu njalo siyabonga ngalokho. Traditional basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporter ngoba nxa siya kujene ubuyayo ka LA 2028 ngilesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma Olympics ya first Olympics befika ku final and then omunye afike ku number 6 afile four short in a 3 ukuthi athole imedal. Hayi ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyabonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi mina benze kahle and ngathi bona baseze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla angabi position yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku 19 position 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amaathletes akhe labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes ama conditions abezima but uLuisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi ikoloko okuphumileyo amalanga amajwana adluleyo kwaqhayisa ngowerowa wenza la ifinal yakhe wabuya ama-swimmers begive their best besenza ama-personal best. Mna ngithi abantu bezimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi bakesikhalazo bebebonga sibili bethi bebona sibili ukuthi izimbabwe imibasekele bonke abantu bebe besekela njalo bebebonga ukuthi ukuthi siya phambili bonke babona ukuthi bazalelwe kuproject ya ku-LA 2028 ukuthi abe sekukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani kume njani kusasa?
Kule women's marathon siloRuthendo Nyahora oyakhijima representing Zimbabwe ku-marathon. So yeah, ukhangelele la ukuthi uzanika konke alakho and ikwesi yabe sisamsekela. So siyambona kusasa ngo-8 o'clock nge-Zimbabwean time. So the same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So ikhathi esiyabe siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulelani but yes ubethembisa namhla ukuthi uzanika konke alakho and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.